Umhlangano namhlanje ubulenjongo ezimbili. Injongo yakuqala ukuzokhangela ngokuthi kambe i-negotiation framework esilayo ingaphathwa kanjani ukuze siye phambili sikhulumisana sixhumana nohulumende. Okwesibili besikhangela ukuthi kathi khona ngezeholo singathatha amanyathelo bani ukuthi uhulumende asizwisise ukukhalaza kwethu njalo ezwe lembono yethu mayelana nalokho esikuhamba ngakho okwezimali. Ubukhokheli be-APEX lakamhlanje lokho bungakagcotshwa ukuthi bunanzelelwe kwamukelwe nguhulumende njengobukhokheli obungaxhumana nohulumende.
Yini likuvumelane kulomhlangano?
Okuthe kwathutsha ngingakasho ukuthi owavumelana ukuthi mhlawumbe okukhona ukuthi nxa singakuqondisa lokho kuyini okungabe kwenza ukuthi kunike uhulumende intshukuntshu kumbe ngithi mina inxeba lokungena ngalo aze adelele izinqumo ezathathwa yinhlanganiso ye-APEX ikhetha lobo bukhokheli obukhona ngoba kwakwenziwe ukhethwanyana. Sathola ukuthi labo abaloba izincwadi besisauhulumende labo behambisa abamabizo lekomiti ukuthi bafuna ukuthi babe yingxenye yenkulumo zahulumende kumbe abaxoxisana nohulumende babenanzelele ukuthi umhlangano esasiwubambiwe ngomnyaka ophelileyo nalowazana ukhetho lolo wakhanya usephula ezinye izinqumo zesisekelo sombuso we-APEX, i-Constitution. Okusokusitsho ukuthi-ke okuqakathekileyo kathesi ukuthi i-APEX kayibuyele emuva kancinyane iyelungisisa i-Constitution yayo ibone ukuthi i-Constitution le iyarejistwa iyemukelwa ngasosemthethweni ibuye njalo ilandelwe. Yikho okwakuqala esibona ukuthi kumele kwenziwe. Okwesibili sivume njalo ukuthi asizamenini ukuisandla eselulekileyo soxolo sibize laba abanye ababesele ngaphandle.